ngathi mina kuqala ngo-2008 la owakhangela imadlambuthi ngithe ngifika bekulinciwa kungela yona into okuthiwa khona ngamagetsi bakwenza kwabasobala ukuthi izakamizi zithole amagetsi kuvuselelwe izibhedlela kuvuselelwe amadibha yonke nale imisebenzi yimisebenzi eyenziwe yini ukuthi uZulu athole into engcono engikukhangeleleyo kathesi ukuthi khona uZulu wakithi ulokhu eqinibezelwa ngabazombusazwe ngenxa yokuthi khona isikolo sasuka saba silutshwana yikombona kumele siqalisele phansi ekwakheni amakreshi nama-primary school ukwenzela ukuthi khona abadala abazaba yibo kusasa abangabantu abethu namuhla babe nemfundo ephezulu ukwenzela ukuthi khona sithole inkokheli ezilohlonze
ungabatshiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho
abantu bakomadlambuthi bayibonile intuthuko babonile yonke imizamo yami engiyenzileyo eyokuthi bathuthuke babe yisigaba esizimeleyo oyabe engabonanga ngovele engafuni ukubona yethu ebantwini bakithi singazondi mbala womuntu kumbe singazondi simo somuntu kodwa asikhangeleni imisebenzi yomuntu nengqondo ububanzi esilabo bese ngibathiyela umbuzo ukuthi kambe bona labo ogogo asebefakiwe ukuthi bancintisane labantu abatsha bazele balani khona abaza kuphathela abantu bakomadlambuthi ekusaseni yabo mina embathiyela khona ukuthi
sambena tutasiyovota
lingali tshona njani izilukani ndaba lamhlanje kuhlelo lwethu asambeni siyevota siqala uhlelo lwethu ngengxoxo esiyenze lo mnumzana Thamani Ncube yena ongukansela wemadlambuzi ePlumtree oncintisa emele ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ngathi mina kuqala ngo-2008 la owakhangela imadlambuzi ngithe ngifika bekulinciwa kungela yona into okuthiwa khona ngamagetsi bakwenza kwabasobala ukuthi izakamizi zithole amagetsi kuvuselelwe izibhedlela kuvuselelwe amadibha yonke nale imisebenzi yimisebenzi eyenziwe yini ukuthi uZulu athole into engcono engikukhangeleleyo kathesi ukuthi khona uZulu wakithi ulokhu eqinibezelwa ngabazombusazwe ngenxa yokuthi khona isikolo sasuka saba silutshwana yikombona kumele siqalisele phansi ekwakheni amakreshi nama-primary school ukwenzela ukuthi khona abadala abazaba yibo kusasa abangabantu abethu namuhla babe nemfundo ephezulu ukwenzela ukuthi khona sithole inkokheli ezilohlonze
ungabatshiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho
abantu bakomadlambuthi bayibonile intuthuko babonile yonke imizamo yami engiyenzileyo eyokuthi bathuthuke babe yisigaba esizimeleyo oyabe engabonanga ngovele engafuni ukubona yethu ebantwini bakithi singazondi mbala womuntu kumbe singazondi simo somuntu kodwa asikhangeleni imisebenzi yomuntu nengqondo ububanzi esilabo bese ngibathiyela umbuzo ukuthi kambe bona labo ogogo asebefakiwe ukuthi bancintisane labantu abatsha bazele balani khona abaza kuphathela abantu bakomadlambuthi ekusaseni yabo mina embathiyela khona ukuthi bazibonele sokukibe ukuthi khona bafuna ukubuyela emnyameni ka-2007-2008 kumbe bafuna ukuya ekukhanyeni ngoba umuntu ozafika atholekile ukuthi khona kasayazi into okumele ayenze mhlazana ka-31 kuvotwa ebona engasafanelanga ukuvotela mina lowo muntu ngiyamzwela kakhulu ngoba uzabe evotela umnyama omkhulu ozahlupha yena nabantwana babantwabakhe so ngithi abantu bayibonile intuthuko uvotelani uThamani umuntu ololwazi njalo olentshukutsha nge-development
yakomadlambuziyovota
sambena tuta siyovota sivoteni nkulu
sambeni
mina ngikhulumayo ngo-Love Momoya kukhetho isipinti seMatopo North engakutsho ukuthi ikakhulu uZulu weMatopo uyakwazi kamhlophe ukuthi ziningi izinto okumele zisetshenzwe eMatopo jikelele i-district yonke izinto ezinjenge udaba lokulungiswa kwemgwaqo izinto eziphathelane lezikolo ukuthi abantwana bethole amabhentshi okuhlala bethole nama-classrooms akhona elungiswe kanye lodaba lokuswelakala kwamanzi abaningi bahamba yikho abantu bemadopo bayakwazi kwamhlophe ukuthi lezo zinto besizazo siloko sathola uzibuse elizweni lakithi leZimbabwe. Yikho ke esikudingayo thina nje abantu bemadopo njalo nje umkhokhelo wemadopo ukuthi kulizwe leli silungise ukubuswa kwalo yenelisa ukuthi umgave lezami yakhe ngokwehlula kwabusa sibasuse esihlalweni ngoba kunzima ukuthi uthabantu ungabayenzela lokhu lalokhuyana ungaphansi kombuso ongachachanga umbuso ongahlelanga kakuhle ihlelo zentuthuko ze-development. Engithanda ukuthi ukuthi ngikhuluma nje ngisuka kumkhankaso ebulili mamangwe lapha ebengikhona sixhasa khona ngale i-candidate yethu kathesi ngiqeda nje ukuphuma komunye womhlangano osematopo south lapha lakho ebengixhasa i-candidate yethu ematopo south. Libona ngaphi ilizwe lapha abantu abasebenzisa izinto kuthiwe bengabhadali?
Hayi kuyezwakala, hayi silifisela inhlanhla ube lelanga elihle.
Ngiyabonga Chris.
Igama lami ngudikuzeki ube ngimele iphela ndaba mpophoma ngime ukuba ngu-MP ngimele ibandla le-MCC elikhokhela ngu-professor u-Westman Ncube enguthengisa abantu bempophoma yokuthi bengamvotela bengisayo ukuba ngu-MP wabo. Ngizaba umuntu othumekayo bazanithuma ngihambe ngizobehlisela lokho ngiyabe ngikutholile phezulu yephalamente. Kungaba lama-resources ngizawayehlisa ngendlela efaneleyo mphinde ngiwalandele ngiwamonithe ngibone ukuthi asebenze njani ezigabeni ezithiyeneyo okumele engene khona. Njalo ngibathembisa ukuthi ngizaba le-open door policy. Lokho kutho ukuthi ngizavumela ukuthi loba ngubani olohlupho akwanise ukungilande ezongilandisela uhlupho lwayo. Ubomama ngiyalikhuthaza ukuthi bomama votelani umama. Nxa livotela umama inhlupho zenu zilaleleka ngcono ukudlula ubaba. Ubaba nxa usiyamlandisela uhlupho lwakho uqala naye ewulandisele olwakhe efune ukuthi uqale umncede engakakuncede. Yikho ndikhuthaza ukuthi ake sintsheni ingalo ke sivotele omunye umama sibone ukuthi sizaphathiseka njani njengabomama. Ngiyalikhuthaza mpophoma phela ndaba ukuthi votelani libone umehluko. Ngimele ibandla le-MCC elikhokhela ngu-professor u-Westman Ncube ibandla elithobekileyo lingelabudlwangudlwangu njalo ilombono nge-devolution ukuthi sifuna ukwehlisa amandla ebantwini ngoba angeke ukhethe imisebenzi kungela devolution angeke u-empower abantu kungela devolution.
Hayi siyabonga sikufisela inhlandla.
Ulungile ngiyabonga la
salibonani mahlelezulu. Mina igama lami ngu-Joseph Shuma ngisuka koBulawayo ephelandaba bakuma constituency. Ngimelele inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso yabantu. Thina lapha njengephathi yeZANU-PF sifuna ukubana sibise imoto eZimbabwe esebenzise kaZulu ngoba olalongu labo ebalisenzakala yokuthi khona abantu abephethe umkhonomi abantu bokuza abantu baphandle. So kufika isikhathi sokuthi bese sibathathele umhlaba labo ngathi noma sibakhawulise basivalela amafensitari basivalela ama-industry abo betshengisa amandla abe belawo phezu komkhonomi wethu. So thina njengezantu yethu hayi sekufuna ukuthatha umkhonomi wana ube sezandleni zabantu abamsulu kungabe sezandleni zethu sizavula ama-fensitari sizavula ama-industry abantu baphezuote kungabe nomuntu ozaswela umsebenzi. And konoku kuzaqiniswa izimbiwa zebe silazo silegolide silamadiamond silabosiliva silaboplatinum lokunye okunengilenge silako la konokwana yikho kuzayenza ukuthi yona kuqinise umkonomi wethu. Yikho kuzayenza ukuthi namaindesethi akwanise ukuvuleka ngoba sizabe sesila imali yokuthendelela lamanye amazwe. Njalo futhi thina njengezanu-P F azange sixhotshe umuntu asixhotshanga ngitho amakhiwa esho kufuna ukuthi amakhiwa kungabe buya la kabasihloniphe basithabele njengama-partners abo hayi khona ukuthi basebe ngantu athina singoke ijani babo. Bengeza njalo bona bazabuya le mali e-capital nemishina siyogeba sonke thina into yethu esabesilayo into zobe sazithiwa unkulunkulu eziphasa emhlabathini wethu la singasebenza njalo izimabe sizayithuthukisa sizasebenza kahle. Ngiyabonga.
Nxa lincintisalani kukhetho lingasithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
sivuteni inkulu
ndefikile ama election
asifuna
ama election
inkulu
ndehamba khona
makhe matutasiyovota sivuteni.